Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 13 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
The areas abazi owa izisebenzi nginakanithakula invest engabuya khona apho uhulumende kazame imizamo yokuwehlukanisa between iZANU-PF lamankampani. Uzupho uwile uwe ngenxa yeZANU-PF ethatha amabhasi mahara ibhoda ithwala abantu bayo.
Inkampani ye-National Railways of Zimbabwe ibamba umhlangano kobulawayo wokudinga indlela zokuhlenga linkampani.
Ukuthi lati ama-facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo, lapho kube disabled friendly.
Uhulumende uxwayiswa ukuba enze zibe khona indawo zokudlalela ezingasetshenziswa ngabakhubazekileyo. Umuyi uSenator Nyson Kuchiwekhaya Ndlovu obhubhe izolo emadabuka kusa usephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, okutsho ukuba usezabekwa eNational Heroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ye-National Railways of Zimbabwe lamhlanje ibe lomhlangano kobulawayo wokukhulumisana labatshali bemali, ugatsha lukahulumende lwezemali kanye lenhlanganiso zezisebenzi emizameni yokudinga izigidi ezingamakhulu amane zamadola, i-$400 million, yokuvuselela linkampani. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo webhodi ye-NRZ umnumzana Larry Mavima uthe yebo balesikwelede seholo lezisebenzi phose izigidi ezilikhulu zamadola, i-$92 million, kodwa badinga inkampani eqotho ezatshala imali ivuselele ukusebenza kukaloliwe layo ithole inzuzo, hathi ukuthi kube lokungasebenzelani kahle.
Indlela elizaphuma layo njengabatshali bemali izadala umahluko njalo ivuselele inkampani kaloliwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthe uyathandabuza ukuba ukhona umuntu ongafuna ukutshala imali eZimbabwe ngendlela ilizwe elimi ngakhona.
Ambona ukuthi kulo muntu laloba ebona i-business opportunity ongabuyezo investor eZimbabwe, ngoba singakhangela into eyenzakala eZisco ngento ye-ESA ukuthi bathi sebefake imali akuzange kwacaca ukuthi kwenzakalani, lokuthi mabe owa imali engako mbani umuntu ozabuya ezo investor, ngoba i-NRZ ingazo invest kuyo izani yathi sile activity yayo imali ithathwe divete yefund into yezayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alfred Ncube uvumelane lofuzwayo ethi udaba lwe-NRZ lubuhlungu njalo kulengozi yokuthi akulamehluko kuhulumende lebandla leZANU-PF, ngakho akusoke kwabalula ukuthola umuntu oqotho ongatshala imali.
The areas abazi owa izisebenzi nginakanithakula invest engabuya khonapho uhulumende kazame imizamo yokuwehlukanisa between iZANU-PF lamankampani. Uzupho uwile uwe ngenxa yeZANU-PF ethatha amabhasi mahara ibhoda ithwala abantu bayo ku-incur ama-cost angabhatalwayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe eye-NRZ Artisan Union umnumzana Edmore Africa uthi njengezisebenzi kuyajabulisa ukuba uhulumende wabapha imvumo yokudinga amankampani azatshala imali emizameni yokuvuselela ukusebenza kwenkampani, kodwa ethi ukhulekela ukuba kungafani lokwenzakala enkabazwe eZisco.
Inoradza kuge ine direction iri nani hopefully
isivumelano lesi sikhombisa indlela enhle kodwa ngifisa ukuba sifane lokwenzakala ezisiko lapho abantu bajabula kakhulu benza idili bahola kwagcina kuchabalala
amankampani adlula amachumi amahlanu asuka eChina leZimbabwe aveze isifiso sokutshala imali ekuvuselelweni kweNRZ angene lomhlangano njalo athethe ingwalo zokusungula lomsebenzi ezikhangelelwe ukuphendukiswa kuviki yakuqala kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
USenator Nelson Kuchweka Ndlovu obhubhe izolo emadabuka kusa usephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Ngakho-ke sokuqoqwe ukuba uza kuyabekwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Phambilini kwalokho ngolesine isidumbu sakhe siza kuyalala emzini wakhe eGwatemba. Kuthi ngolesihlanu uza kwenzelwa inkonzo yokumvalelisa ekuseni kobulawayo e-amphitheatre ethi esesiyabekwa esigodlweni eHarare ngomgqibelo. Abantu babuthene emzini wakhe eluveve 4 kobulawayo. USenator Ndlovu uthiye umkakhe unkosikazi Sithokozile Ndlovu lamadodakazi amabili kunye labazukulu abambalwa. Uhulumende uxwayiswa ukuba enze zibe khona indawo zokudlalela ezingasetshenziswa ngabakhubazekileyo ngoba ezikhona zingabalungelanga okuyisimo esichazwa njengesibabandlululayo laba bantu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe emkhosini wokunanza usuku lapho qakathekiswa khona okuphathelene lezemidlalo yokuzilibazisa emhlabeni jikelele olwe World Play Day ngaphansi kwendikimba ethi You Have a Right to Play lukamhla ka 28 Nkwenkwezi njalo lonyaka bewuqondiswe kwabakhubazekileyo. Lumkhosi wenzelwe esikolo seQueen Elizabeth Girls High School eHarare uqoqwe ngabogatsha lwezemidlalo besebenzisana labenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza eye National AIDS Council in Zimbabwe, NAC. Lanxa belijabulele leli langa, ummeli wabakhubazekileyo edalela eParliament, uSenator Anashiri, uthi kunenge kusamele kwenziwe ukugcwalisa izifiso lendingeko zabo.
Siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lati ama facilities, environment, lapho lati siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kube disabled friendly, lathi sidlale imidlalo leyi sithabile.
Unkosikazi Shireti kumele ungapheleli ekubatholiseni indawo zokudlalela kuphela kodwa lempahla yakhona eyokusebenzisa okufana lenqola zama wheelchair zokusebenzisa kweminye yale midlalo.
Siyabona ukuthi into lezi esifana lama wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu kodwa sikhangela ukuthi uhulumende asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Esinye seziphatha amandla zenhlanganiso ye-Zimbabwe Association for the Sport of the Blind, unkosikazi Chipo Chikwature wakobulawayo, ukhala ngesimo esibi eselizweni.
Njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nomigobho leyani edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi ufike lapho kokuthi umuntu akwanisi ukungena kwezinye iindawo le wheelchair ingoku yabe ifuna ukudlala layo so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu.
Okusekelwe ngumnumzana Elford Moyo okhubazekileyo laye osebenza labalobugoga eDaniko Project lapho aphathisana labo kwezemidlalo ehlukeneyo okubalisa ibasketball.
Lapho eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala kona ama sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubezekile badlale khona. Inkinga esilayo kathesi
ekhala njalo ngempahla esetshenziswa ngabanjengaye ethi iyasilela elizweni.
And ungakhangela sporting equipment yangkhona asilayo, senze ukuyathatha kwamanye amazwe. So even in terms of ama ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubezekile banjani bedlale khona. Ilungile lami ukuthi lami injani ngidlale okufana nalolwane onjani ongalimalanga.
Abenaki bathetheleli thuba ukuhlola abekade befisa ukwazi isimo sabo kwezokuba balegciwane nalo bahatshi kanye lokutholisa imfundiso kwezokusabalala kwalo. Lumkhosi wangempela viki owenzelwe eQueen Elizabeth Girls High School ubungowandulela omkhulu oqoqwa ukwenziwa mhlaka 28 Nhlangula eMberengwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
AbeZimbabwe labanye babo bakwele Botswana baphakathi komhlangano wamalanga amathathu wezomvikela kanye lokuhlaliseka kwesimo phakathi kwamazwe womabili. Lumhlangano uza ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwamazwe womabili. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveroni kwabele Botswana.
Umhlangano okhangile ngezomvikela kanye lesimo sokuhlaliseka phakathi kwamazwe omabili owe Joint Commission on Defence and Security usungule eHaburoni izolo. Abaphathi mtambo bezomvikela bamazwe omabili kanye lezinye inkokheli kuhulumende zingena lomhlangano. Umhlangano uza ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwamazwe omabili ikakhulu udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena eBotswana. IBotswana ithi inkomo lezi ziletha umkhuhlane omlomo lamasondo okulimaza ukuthengisa inyama kumkambo weEuropean Union. Evikini edluleyo elunga ledale lePhalamende eBotswana licele uhulumende ukuthi avuselele udaba lokwakha ucingo lukagetsi emngceleni oyihlukanisa amazwe womabili. Lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi esecabeni eseduze lomngcele weZimbabwe ziqhinqa isililo ngokuthi inkomo zabo ziyadutshulwa. Umnumzana Rija Ngwenya osebenza kwele Havron kodwa idabuka esigabeni sensanzuku iduze leBotswana uthi usanda kulahlekelwa zinkomo.
Kokudanisayo ukuthi insukwini ezimbili ngilahlekelwe zinkomo ezimbili. Ngihambile kusobhuku wethu ngisiyamtshela ngodaba lolu ngoba inkomo yizo engilima ngazo ikhaphe ngithembele khona ngiyalima ngani. Usobhuku uphendule ukuthi bana akulanto angayenza ngoba lolu daba lukahulumende.
Uqhubeke esithi iZimbabwe noBotswana kumele zikhulumisane phezu kwalolu daba oluzadala ungezwani phakathi kwamazwe womabili.
Khazeka okukhulu ngokwenzakala emceleni. IBotswana isidubula izinkomo zethu kuyizona esithembele kuzo. Siyazibuza ukuthi akulandela uhulumende weBotswana angakhulumisa kwa lo uhulumende weZimbabwe ukwenzela ukuthi kube le ndlela elule ukuthi sisale singomakhane sizwenani ngoba lokho sokuphihla ukubana singazwanani.
Emhlanganweni okhona eHaburoni kubika amazwe omabili azimisele ukukhipha okusesifubeni. IBotswana ikhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni isithi lokho sekusiba nzima ukuthi uhulumende yenelise ukunakekela izalwane zakhe. IZimbabwe layo kubikwa izafuna ukuchasiselwa kahle ngodaba lokucingo lukagetsi kanye lokuhluluzwa ikakhulu kalabo abangena eBotswana ongekho emthethweni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sihlaziya udaba lodlakela emidlalweni yenguqu. Kambe bazondiswa yini abalandeli beqembu leHighlanders labamanye amaqembu? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umculi odumile welemelika uAriana Grande ubikwa ezacula emkhosini wokubuthanisa imali yokunceda abawelwa ingozi yokubhonjwa edolobheni leManchester ababeze kukonsathi yokucula kwakhe ngeviki edluleyo. Le konsathi inikwe igama lokuthi One Love Manchester ikhangelelwe ukuletha abanye abaculi abagoqela uJustin Bieber loKaty Perry. Owake waba ngumongameli welePanama owabusa ngocuku okwesikhathi eside umbuso wakhe ugcwele ukungethembeki lokubulawa kwabantu mahlayana akasekho. UEmmanuel Noriega ubhubhe eseleminyaka engamajumi athobaminwembili lantathu eseyisibotshwa ngemva kokuthoniswa wafunyanwa elecala elamacala amaningi lapho asuswa khona embusweni. Lamhlanje kudaba lwezenotho, ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili ingcwethi zisithi uZulu labo somabhizimusi sebelahle ithemba lamabhanga okwenza bachwatheke imali phansi kwemiqhamelo hatshi emabhanga. UZulu selala phandle kwamabhanga emelele ukuthi lapho evulwa ahle enelise ukuthola imali, kodwa abanye ngabathi balayinela insuku ezimbalwa phandle kwamabhanga kodwa lalapho bethola imali bephiwe ingeyamatshe. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi imali igcwele ebantwini kakhulu kubo siphatheleni.
Abantu ababese South labana abathengisa ama-rand abafuna ama-bond note baningi kakhulu. Uyawuthola ukuthi vele wona ama-note ngoba abantu abathengisa izimali labana abasesiphatheleni abase-roadport ama-borders balezimali eziningi kakhulu. Yikho lapho kuphelela khona imali yakhona. Imali yakhona vele siyagijwa yonke e-bank. Sokuchesa ngekhanda ukuthi beza printa yini ama-bond note.
Usomabhizimusi ohlala evakatshela kwele South Africa umnumzana Angliston Sibanda uthi sekunzima kakhulu ukuthola imali lanxa umuntu efuna ukwenza ibhizimusi.
So isituation yekhaya ikho vele imali kayika lama-bond note lawa abawafakayo awasizi lutho kawancedi lutho. Abantu bayahlupheka, really suffering. Even if usenza i-business akuna muntu ole mali oza ukuthi abhadale ukudla kuyalo kukhona ama-shop abantu bekukhangele kodwa ungalayo imali yokuthi uthenge.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo lokusilela kwemali lwengezelelwe yimiholo yebonus ephiwa izisebenzi zikahulumende.
Esengunanzelela ngisuka khona ebhenki nje manje emabhenki lawo asesiyalayina i-reserve bank. I-reserve bank layo isilohlupho lokuthi abasarelease imali. Imali abayirelease-ayo isuka ibe mfitshane ibe nlutshwane kakhulu kuye ukuthi abantu babemile emalayinini kungela muntu obasevayo belethemba ukuthi engxenye imali isizabuya. Kufana nalesiyana isikhathi siyalayinela ifiweni pho le mabhenki sokunjalo ukuthi nxa umaneja umbona elokhu ehlezi esitulweni yazi ukuthi imali mzwanokho kayibuyi kodwa ungambona engekho yakhe lanxa usumbona sebuya sikwazi ukuthi akutsho ukuthi engxenye seyitolile. Ngithe ngingena ngixoxa nabasebhenki ngababuza ukuthi ndiwana kunje nalophelisa bhenka kanti lizothola yiphi imali. Bathi hayi baba Mhlanga uhluphe silalo labo abasiqhathileyo labo sebebona ukuthi imali kayisatholakali sebesithi sizalihholisela ebhenki. Bekwazi ukuthi bangahambisa imali ebhenki umuntu kuzamthwalisa nzima ukuthi athathe imali yakhe.
Ukusilela kwemali emabhanga sokugoqela le mali yohlobo lwama-bond notes eyayicatshangelwa ukuthi izaphathisa kulolu dubo. Lokhu sekubangele lokuthi isisindo sama-bond notes siqine lawo alingane le-dollar le-Melika lona kade selithengwa ngemali enenganyana kule-bond. Omunye okumsebenzi wokuthengisa imali owazakala ngokuthi ngusiphatheleni ongafunanga ukuqanjwa ngegama ulandisa ngabadibana lakho.
I-bond ye-dollar i-1:1. Hayi sina kuyaphela kulinganisa i-bond ye-dollar i-1:1. Hayi sina siyahamba kanjani?
Kambe kusiyaphela lomnyaka kuzabe sokuminjani emabhanga eZimbabwe? Kesizwe imbono kamnumzana Ngwenya.
Kodwa siyazi ukuthi vele bazagcina sebedinda ngoba nxa imali yakhona ingekho iyabe idingakala. Ngibona mina vele uhulumende uzagcina sedinda imali kuyenzela ukuthi akwanise ukunikeza abantu laba ade sithi zabanikeza ama-bonus ngoJuni. Angiboni kuleyo indlela.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Njengoba abantu sebehlangana lula kulezinsuku lokhu kwenza kube lendlela ezijeneyo zokuthenga lokuthengiselana impahla kungela migoqo evalela ubudlelwano bamazwe omhlaba jikelele. Lokhu sokwenze ukuthi labantu abenza okungafanelanga basebenze ngamandla okwenza okungekho emthethweni. Umnumzana David Luna okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela ubudlelwano lokulwisana lobudlova uthi abantu laba sebesebenzisa indlela eziphezulu ezinje ngemitshina emitsha, indizamtshina, izikebhe, imikhumbi, lokunye okufanayo ukuthi bathengise izidakamizwa, izikhali, amafutha ezimota, igwayi lokunye okungekho emthethweni. Uthi imsebenzi yabantu laba ibalethela imali enengi okumangalisayo. Inhlanganiso ezijeneyo zicabangela ukuthi imisebenzi le engekho emthethweni ilethela umhlaba wonke jikelele intuthuko engafika phose isilinganiso sokulijumi ekhulwini 8% kusiya kusilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini 15%. Wonke lokhu kwenzakala kakhulu emhlubulweni wezwekazi le-Africa we-Sub-Saharan Africa. Uthi ukwephulwa kwemithetho kwezwekazi le-Africa kuqhubekela phambili lapho okulabantu abaningi abafuna izikhali, igwayi elingavunyelwayo, amadayimana lokunye okwembiwa kungela mvumo. Uluna uthi amalwecaja enhlanganiso ezinjenge-Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, Boko Haram le-Al-Shabaab basebenzisa amabhizimisi la angavunyelwayo ukuze benze imisebenzi yabo engaqondanga. Uthi endaweni ze-Sahel, amalecaja awe-Maghreb athola imithelo yezidakamizwa. Imali abayithola kulokhu isetshenziswa ukuthenga izikhali, ukuchaphisa abantu imingcele okungekho emthethweni lokuqhuba imisebenzi yabo kwele-Libya lezinye indawo kuzwekazi le-Afrika.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu iPremier Soccer League uKennedy Ndebele sesisole kakhulu udlakela osoluvamile kwezenguqu kulezinsuku ikakhulu nxa kudlala iqembu leHighlanders. Imidlalo yaleli qembu emibili esanda kwedlula ayiphelanga ngemva kokuba abasekeli beHighlanders beqale udlakela ngokuphosela amambodlela lokunye enkundleni. Lokhu sokusolwe kakhulu nguNdebele inkokheli yeHighlanders kanye lenhlanganiso yabalandeli beqembu iHighlanders Heart and Soul Supporters Association. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Picot Hadebe.
Engingakutsho ukuthi labo abenza udlakela mina ngokwami ngithi kakwasibo beqembu leHighlanders. Ongabe enguye umsekeli weqembu leHighlanders uyabekwazi ukuthi club isafa okunganani ezimalini lapho engelazimali khona. Angibona ukuthi engumsekeli angenza into enjalo ukuthi team kayibi lokhu siyafinda ikhiphe imali esikhwameni.
Pho ngobani abantu laba Hadebe ngoba babe besenkundleni labo beqoke imvunulo yeHighlanders?
Ukuthi ngingathi ngobani Nkomo khathesi kuyangehlula ukuthi ngingathi ngobani. Ngoba lo muntu othunyiweyo angayigqoka imvunulo, ole gender yakhe angayigqoka imvunulo yeclub ngoba iyathengiswa phandle lapho uyahlangana labantu bethengisa, athenga gqoke. Then nxa esenjalo sesimkhangela njengomntwana wangekhaya, kanti kayisuye wekhaya khonapho.
Njengenhlanganiso, akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi umdlalo olandelayo awubi insakavukela umcilo wezidwaba?
Isifiso sami Nkomo yikuthi kube labantu abazahlala kwezindawo bengazakali indlela esiza esifisa ukuthi siyilungise leyo, bese bethi bangakubona usenza ukuganga bakuthatha i-picture leyo ingabuya. Sifisa ukuthi labo bantu kube njengemazweni babhanwe vele ground bangangena.
Sike sabona ngemva kodlakela lwakuqala kwaba labanye lapha ababegqugquzela ukuthi abantu bakhiphe izimali. Kukhona yini okwenziwayo ngomdlalo lo osanda phela ukube khona lo dlakela? Sikhangela ukuthi iqembu libhekane lesijeziso esikhulu esivela ku-PSL.
Isijeziso bangajezisa sibili njengoba bekade Nkomo vele bejezisa. kodwa akakuzange ke kutshintshe lutho. Yikho sisithi thina isifiso sethu ukuthi bathathwe amapikitsha bafakwe eground ama-pictures abo babhanwe vele eground bangangeni ngoba bayatshengisa ukuthi bona bale gender yabo abayilandayo.
Lo ke nguPicot Hadebe umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Highlanders Heart and Soul Supporters Association. Lokho sikweze imidlalo umdlali owayedlala eyimvimbi kumaqembu abalisa ele Monomotapa lele Chicken Inn uMogen Mungombe udla amahabula edlala engumdlali kuqembu le Chiwororo lona elidlala ku Southern Region Division 1 Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMungombe ube ngumgadle wokuqala ukuthatha umvuzo ophiwa umgadle olitshayela emambuleni okwedlula abanye weSouthern Region Soccer League Top Goal Scorer of the Month ngemva kokuba ehlohlekane kwimidlalo yemine ngenyanga kamabasa kwimidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Lo mdlali uphiwe amadola alikhulu lamachumi amahlanu ngabe Nokel Security njalo uthi uyathokoza ngoba izinto sezimhambela kuhle emdlalweni wenguqu ngoba yeke wayekela udlala ngemva kokwehlukana leqembu leChicken Inn.
Hayi, ngithabe kakhulu. After a long time ngingadlali ibhola, it's almost 2 years ngingadlali for the past 2 years. Kanti sendlala sendlala ngestrike ngingadlali for about 32 post-grad division in Southern Region. Ngithabe kakhulu.
UMungombe uhlale isikhathi esithile ezidlalela ibhola lokuzilibazisa ngemva kokwehlukana leqembu leChicken Inn lona elimthenge ngomnyaka 2014 esuka kuqembu leMonomtapa. Nyakenye umnyaka usuphakathi laphakathi ubizwe kuqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 lapho afike wadlala engumgadli. Ekuqaleni kwalo nyaka ke uthethwe liqembu leChiwororo njalo uthi isifiso sakhe ukuba alitshayele emambuleni kuyo yonke imidlalo azayidlala.
Ukuthi ngihlohle almost every game nami ngifundisa abafana endlala kabo ukuthi kuhlohlwa kanjani ngokuthi ngibaguide njengoba yimi umuntu omdirectime ngidlala abafana bangaso if to lead them with example. So I'm targeting for almost more than 10, 15. Yes.
UMungombe uzelwe ngomnyaka ka-1988 ngosuku lwakuqala lwenyanga kaNhlolanja okutsho ukuba ule minyaka engamashumi amabili lasificamunomunye. Uzalelwe edolobheni leWange kodwa yena ekhaya kubo kuseBhinga njalo ufunde ezikolo ezivalisa iWange Primary School, iKamativi Primary School kanye leChipindura High School eseBhindura. Uke wadlala kuqembu leMona Africa elalingelakhonale eBhindura kodwa udume esedlalela iqembu leMonomtapa ahambekile ngo-2009. Ikanti uke wadlala njalo kuqembu labasakhulayo elimela ilizwe leZimbabwe wabizwa njalo la kuqembu lamaWarriors. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusukela kuzibandlela kusiya kuNhlolanja ngayo 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 engoma 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 ingoma.
Ethiwa ingoma eka Sandra Ndebele isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Inkampani yeNational Railways of Zimbabwe ibamba umhlangano kobulawayo wokudinga imizamo yokuvuselela linkampani. Uhulumende uxwayisa ukuba enze zibe khona indawo zokudlalela ezingasetshenziswa ngabakhubazekileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande ngelitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.